Ikhefu lekhisimusi selisondele, kodwa kuleyezi elimnyama elembese isizwe laqeda ukuthokoza okwejayeleke ngalesi sikhathi iningi eliyabe lihole amabhonasi. Abalezitolo edolobheni lakoBulawayo bathi uZulu uyakhalaza kakhulu ngoba sebefuna imali yakwamanye amazwe, kodwa kungela muntu oyiholayo elizweni kutholakala ama-bond notes. Umnumzana Thulani Mlawuzi olesitolo uthi uhlupho olukhulu yimali yakuleli i-bond note eyiyo esimisa ukuhamba kwebhizimusi.
I-business ilow this time, akufani ngeminyakeni. Inkinga ama-bond lawa, because ama-prices surprise ngama-US dollar. Ama-US dollar akhwela wachintshatshintsha. So ama-bond as-affected i-business this time, ayihambe i-business. Sesisebenzela konke kanti singavali, singasweli into yokuyenza, but hayi sesiseqinisweni. Akuhambi abasesibonele iplani sibili abaphezulu laba kumbe bahle bakhiphe ibhondi sibekwathi sisebenzisa imali eyodwa. La bantu bebekwathi basebenzisa imali eyi-one, because umuntu ubone ngani angathenga nge-user uyabe seyenza i-loss. Kanti-ke imali engcono imali esifoda ngayo, so angazi ukuthi singakwenza njani, sikhiphe namabhondi.
Umnumzana Dan Ndlovu yena uthi ukuthengisa kwalonyaka ngalesi sikhathi kunzima ngoba abantu bengathengi ngendlela abayijayeleyo ngesikhathi sekhisimusi.
Hayi, lo nyaka i-business I think i-subdued sibili ngoba ama-sales esijayele ukuwarekhoda afanani lalawa esiwarekhoda ngayo enleyi season. Khathesi sonke isikhathi futhi izikolo ziyabe zivaliwe and abantu sebeqala ukuthi bethengathenge. Kodwa ke lo nyaka mbona ngani hayi it's not business as usual. Abakho forthcoming le mali yabo and mbona nto abaqala ukuprioritize ezinye izinto ngoba ama-luxury items ajayele ukuhamba khathesi njengama-drinks lanilani akuhambi njengendlela kokujayela ukuhamba ngayo. Kume mhlawumbe okunye kungabe kusenzeka ukuthi vele akukho ku-market, but generally i-business yakhona isamuvi as fast as esiyabe siku-expecta besikujayele ngayonale i-Christmas season. So I think ayikusubdued kakhulu, asiyo akufanani le minyakeni and ayimbondi kuzafanana. Mhlawumbe kuza pick up towards the end of the year, kodwa ke I already have my indications are that leyi isizini yakhona hayi asisoke sisebenzise ngendlela esijayele ngayo.
Umnumzana Mkhululi Mpofu uthi ikhefu leli ngeke libe mnandi ngoba ingxenye yemali eholwayo ihle iphelele ekuthengeni ukudla okunye kungakathengeyi.
Iholiday leyi amboni izawuba mnandi, i-afe pay isiphelela kugrosari ngapho yavumelelwe i-school fees zabantwana, so usually sithatha i-preference to i-school fees zabantwana zama-inform. Amagrosari la amboni ukuthi kuthi kuzasihambela ngoba i-drink esasiyinatha nge-dollar last year sesiyinatha nge-$4.50. Ngiyalayo ni cooking oil yayi-$3 si-$5 or $7 lapho ithole khona. So mbona kuyikhisimusi engasoze ibe right, impahla zona vele azisathengi.
Ngesikhathi lapho abantu bekhala ngokusilela kwempahla ezitolo, abaningi bachitha isikhathi besendaweni zamafutha emota. Umnumzana Dumisani Mahlangu uthi abezimota ezithwala abantu sebethatha amathuba ukuthi bakhwezele abantu imali abayibhadalayo. Umnumzana Mahlangu uthi kuthiwa kwezinye indawo ezinjengesigodini amafutha ayatholakala, njalo lokhu kwenza engathi kulobandlululo.
I-situation nge-fuel kuyafuwa, akula fuel anyway, thwele nzima, imota zimile, amakhombi ya-capitalizing, azikhwezela i-transport ukugada. Thina njengathi sihlala e-Country Park sithwele nzima kakhulu. Sesithwele nzima sibili, ifuel ayitholakali, kodwa siza kuthiwa esigodini ngapha yatholakala ngoba kule Congress yezano. Otherwise lapha phakathi e-town koBulawayo akulalutho, abantu balala emalayinini, amalayini amade, kilometers and kilometers zamalayini. Azazi ukuthi indaba bona besiba le fuel khonapha kubosigodini, thina ngapha singela like kulabanye abaqakathekileyo ukwedlula abanye la.
Umnumzana David Dube uthi ube lenhlanhla ukuthola amafutha lamhlanje, kodwa kuyinto engayindawo. Ubuye wathi lokhu kutshengisa ukwehluleka kwababusayo.
I-situation ye-fuel mangiyikhangele mina ngibona ngazana hayi abadala be-ruling party sebesehlule lapha kothina koBulawayo, ngoba mangikhangele ngivela ku-fuel queue khona manje Nginenhlanhla nje ukuthi ngikufuel queue khona apho ngiyitholile lapho ngiyithole khona kodwa kwezinye indawo bese ngike ngabhoda kabili kathathu ngayiswela okwamanje sengiyitholile hhayi ngikhona okokwanamhlanje kodwa ma ngikhangele nxa uzatshona i-half the morning udinga ukuthi ube le fuel yokuthi hayi at least ungani uyasebesebenza kodwa izinto zingahambi kutsho ukuthi economically akula production akulani esikwenzayo ngoba usitshona sikufuel queue laba abadala labo besitshela ukuthi hayi bafuna thina sisebenze ilizwe selilungile ye omunye ngizwe ngihlale okhuyana umthule sithi yena hayi i-economy ikhwele nge-40% i-40% yana abadala betshona bekulokuzini bekuma-fuel queue.
Sekusele insuku ezimbalwa ukuthi ikhisimusi ifike, osomabhizimusi abanye bandise ukuthola inzuzo ethe xaxa ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, ikakhulu injiva zeGoli, ziyabuya lamaqubaquba emali. Kodwa lo nyaka, iyezi elimnyama elembese ilizwe likhanya livalela labavela phetsheya ukuzojabula ekhaya ngekhisimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.